Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 12 Mphalakazi 2022 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende umanyana lezinye inhlangothi zenhlanganiso yomanyana womazwe omhlaba ubuthanisa imali yomsebenzi wokudinga ezinye indlela zokuphehla amandla kagetsi eZimbabwe.
Into esizibonayo kathesi abakwenzayo khonokho ukuthi bayafakelana isola wona umuntu wonke weZimbabwe jikelele ngelamagetsi. Kutsho ukuthi bona sebezibona ngathi asebengcono kulabantu bonke ababafakayo khonapho. Bona sebezibona ngathi yibaba special.
UZulu uveza ukuthukuthela phezu kwenyathelo likahulumende lokufakela iziphathamandla zakhe amandla esola ezendlini ukuze zibalekele udubo lokusilela ngamagetsi elizweni. Kala kusasa umhlangano omkhulu o-US Africa Leaders Summit eWashington DC lapho uMongameli Joseph Biden azakwamukela khona inkokheli yezwekazi le-Afrika labakwinhlanganiso ezimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende umanyana lezinye inhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations kanye lenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ubuthanisa imali yokusebenzisa ukudinga ezinye indlela zokuphehla amanzi kagesi eZimbabwe. UMavis Gama ubika kulolu daba.
Esethula umbiko wakhe emkhosini wokwethula lolu hlelo owenzelwe ewetelen yeCrystal Lodge, umphathintambo wezamandla kagesi uMnumzana Jemu Soda luzosiza ekumeleni le ndaba zokuguquka komkhathi i-climate change luthuthukise kwezokutholakala kwamandla kagetsi elizweni.
It is clear to all of us that the country and the region at large is facing electricity supply challenge.
Kuyinto eyaziwayo kithi sonke ukuthi ilizwe kanye lesesigabeni sonke sibhekane lenkinga yokusilela kwamandla kagetsi.
Umeli womanyano we-United Nations eZimbabwe uMnumzana Edward Kalone utshele umhlangano lo ukuba lolu hlelo ngolokuqala wenziwa elizweni ngenjongo yokukhuthaza abezinhlanganiso labamankampani ukuthi batshale imali kulo msebenzi.
Lo manyano uzosiza ekuthini kudingwe indlela eziletha inguquko kwezokutholiswa usizo lololwazi labamankampani azimeleyo asize lawo.
Leli nyathelo lokuba kubunjwe isikhwama sokubuthanisa imali liza ngesikhathi leZimbabwe libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi. UZulu labamankampani bekhala ngesimo esiselizweni. UMnumzana Jonathan Dlovu wakobulawayo upha umbono wakhe ngalolu hlelo.
Ibusiness vele yonke iyafuna ugetsi abe khona, amagetsi abe khona. Ngoba amagetsi kuhamba kwawo ayaffecta i-communication. Uaffecta kwa i-communication uthole ukuthi awusakwanisa ukuthengisa ngento ezinjengabo, nxa ufuna ukuthengisa ngento ezinjengabo, ngithi for example i-eco cash. Kumbe ufuna ukuswayipa uthole ukuthi i-network yakhona iyabaleka layo nxa amagetsi ehambile.
Omunye usomabhizimusi ofuya inkukhu uMnumzana Nkosana Dlamini uthi ukuphuza kukahulumende ukwenza amalungiselelo isikhathi sasekhona sekubangele ukuphazamiseka kwebhizimusi lakhe.
Mina njengomlimi wenkukhu zenyama abathi ngama-broiler chicken ngibuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi ngibolelwe zinkukhu ezingu-150 emafrijini ame. Inhlinze ngicuthi inkukhu kuvike esanda kudlula ngazini njengehlala yenza ngijimalazo ngizifaka kuma fridge lapho ziyase ziwome khona yiko lapho ngiqalisa khona ukuzidengisa 11 abantu ningibazi. So okwamanje ngendaba yamagetsi zonke zibolele emafrijini zingekho zingazange zifreeze.
Okugcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza eyebulawayo Vendors Traders Association uNkosazana Deborah Mukasa.
So sinazelela kakhulu ukuthi njengathi thina ku-informal sector sesiwile i-business, i-revenue iwile, kathesi sikhangela ukuthi kulabantwana abamele belungiselelwe izikolo fees, sikhangela ukuthi kulabantwana abamele bethengelwe amabhuku, izinto ezijiyeneyo ngemali zona lezo esizisebenzayo. Siyaloyisa kakhulu, sikhala kakhulu ukuthi uhulumende ngawe uyakhangelisisa kakhulu indaba yamagetsi leyi, ukuba lokho kucitshwa kulayithwa, kucitshwa kulayithwa.
Lolu hlelo lokudinga indlela zokubuthanisa imali oluphawulwe ngokusemthethweni lamhla lubikwa luzaqhutshwa eminyakeni emine elandelayo phansi kwendikimba ethi Catalyzing Investment in Renewable Energy for the Acceleration of the Attainment of the Sustainable Goals in Zimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi uyazehlulekela uhulumende weZimbabwe osicabanga ukuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa imitshina yama-wind turbines. Umnangagwa wethule lokhu izolo kuphephandaba leSunday Mail lapho athe kumele kube lamapulazi eZimbabwe ukuphehla umlilo kagesi njalo ilizwe njengoba ilizwe libhekane lokusilela kwamandla kagesi. EliZimbabwe lake lazama ukuphehla umlilo kagesi lisebenzisa ilanga, kwachaphazwa imali yanikwa abanye abantu owakumele besungule uhlelo lolu eGwanda lezinye isigaba. UMnumzana Rejoyce Mngwenya, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, uthi uMnangagwa ukhuluma angakwaziyo. Uthi uhulumende weZimbabwe usephelelwe yimicabango yokulisana lohlupho lokusilela kwamandla kagesi.
Ukuthi izithembiso zonke ezikhulunywayo, izithembiso ezokuthatha imali yemithelo, ithathe elizulu imali yemithelo kungelalitho eliphumayo, iqiniso yokuthi laba abantu ababuyiselabo sebehlulekile, abasela amagcebe. Sikusile nje ukwazi ukuthembisa nje uZulu, hhathi abantu ngikholwa uZulu sebazi akula nto abangayenza, singamanga kuphela.
Kuyagcina ngani konke khonokho baba Ngwenya?
Uyabona ukuthi nxa vele i-desbom yenqola sicomekile, nxa kungasadingwanga esinye isihlahla sokuganyula ilungiso, inqola iyahlela iyabile kuhlezi khonapho. Inqola ye-industry, inqola yemfundo eZimbabwe, konke okuthwele ngomnotho sokumile. I-desbom singathi khona ngababuyisayo, laba ababuyisayo imigogo yabo siqamulile, sibegogekile, kuzalungiseka nje mfowethu ngokutshintsha uhulumende kube labantu abalozini enhliziyweni abadlile into abayenzayo.
UMnumzana Rejoyce Mngwenya, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, besixoxa laye eseHarare. UZulu ukhala ngokusetshenziswa ubujapha kwemali yokuqhuba inhlelo zikahulumende okuqela ezokukwethula ezokulungisa umlilo kagesi. UMnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi kumele iZimbabwe Anti-Corruption Commission ibophe abachaphaza imali yokuqhuba inhlelo zikahulumende.
Kungumlandu kahulumende ukuthi ananzelele ukuthi enhlelweni zakhe eziqakathekile kangaka ayisiyo ndlela yokuthi abantu bebe bejuza izimali betshontsha besenza izinto ezingayisizo. Ngokunjalo kumele ukuthi uhulumende abe le ndlela kakhulu yokwenqabela ukuthi imali lezo zilandelelwe, zibone ukuthi zisebenze kuhle. Kungumlandu wakhe uhulumende khonokho, kunokuthi nje kuphongeyelelwa nje abantu bezenzela ubuhlela besenza kanjalo, imisebenzi yakhona icine ngasaphutshana, imisebenzi yakhona icine isalele endleleni. Siyakubona khona kwezindawo zomgwaqo imali ziyasilela zisetshenziswa ngendlela ezingayisizo. So kumele uhulumende kumele kwelungiswe ngoba i-corruption iyegcweleyo kakhulu kwezulu samalawo.
Ye, nxa ukhuluma ngakhona kusibile ukuthi ubukhohlakali bugcwele kakhulu baba Gawule, pho uhulumende uyakubamba njani khonokho?
Khonokho uhulumende sekungumlandi wakhe ukuthi kube uhulumende kabe le ndlela yakhe kulandelela lokulezakhi lokulani lokule ndlela yokulokuze nakhangelelayo acwayisiswayo ukuthi amathenda anikwe kuhle ukuthi kulandele ukuthi imali zakhona zezi eziphumileyo zisebenzile yini, zilandelele kungaphongi ukukhitha upela imali kungabonakalanga ukuthi imali yakhona isithengeni. Kambe dube nxa umuntu engathi yena imali iphumile kodwa kungakhanyi umsebenzi owenziweyo, kuyakusitsha ukuthi uhulumende ngezinye indlela uyabe engalandabala lokuthi alandelele izinto. So kathesi umlando okhona ukuthi uhulumende kumele alandelele abone ukuthi imali zisetshenziswe kuhle emumeni onzima kangako, ngoba kumele zabona zingekho vele nazo imali zakhona. So ngokunjalo kumele kulandelelwe each and every cent, kubona kathi ifikile lapho kade imele iyefika khona.
Kodwa kwehlulani kathesi njoba siyakwazi ukuthi kulabanye abaqambula imali kahulumende bazenzelwe abakufunayo kupho lokho kuzayenziwa
ke yobe into yonke ilesikhathi sayo Dube ngiyananzelela ukuthi konoko kusifundiswe kuyafundisa uhulumende ukuthi nxa izinto zingabanjwa kuhle imali zingabanjwa kuhle inhlelo zikahulumende ziyafa ngile qiniso Dube konoko kuyabe lokhu kukhula kusiyafika ezinini lokuthi uhulumende avule kakhulu amehlo abone athi mina into engiyikha enkangelayo uhulumende ke ukwenzile lokho ikuthi nje izakhi yiyeneleyo izakhi libizo kuphela isebenzi hani izakhi liyana yanikwa amazinyo ngumongameli kodwa kayilumi yanika amandla okubupha nguhulumende kodwa kayibuphi igcwele abantu abayilo abayenza i-corruption ngamandla yibo abafuwela i-corruption izakhi le kayifuwela i-corruption ngoba abantu bayakwazi ukuthi izakhi lena ibalanda asike beyivalavala ayenzi lutho izakhi yakhona kodwa asomlandi kamongameli lo sokuwumlandi kwabantu kumele abantu bebegcwala izitridi libatshengisele ukuthi into eyenziwa izakhi bayayizonda kakhulu ngoba bayikhola imali kahulumende banika imali yama-taxpayers kodwa umsebenzi abawenzayo bamgezelele eduko olukhona phakathi kwelizwe.
Ye uZulu uyakhala sibili ukuthi kubotshwa abanye abantu abanye ababotshwa besenza ubukhohlakali kwenziwa kwini kolokho
kunoko kwenziwa ngabantu ababhadalwayo izimali abayenza into ukuthi nxabe naye ngimhlaba imisebenzi yenkohlakalo bona bayevala ngani abanye labantu abangavalanga yibe sebebotshwa sekumbe sebesenza ukuthi batshengise abanye bathi ihlupho Dube likuzakhi uhlupho Dube lusemakhoti amanye athi ngamuntu sebanjiwe yenza umsebenzi wenkohlakalo into ziyagezishwe umuntu uyabhadalwa yenze amakhoti lasabophi Dube.
Unumzana Philip Gawulele ilunga lebandla elibusayo besixoxa laye ekobulawayo. UZulu uveza ukuthukuthela phezu kwenyathelo likahulumende lokufakela iziphathamandla zakhe amandla esola ezindlini ukuze zibalekele udubo lokusilela kwamagetsi elizweni osokuthwalisa nzima abantu magaza lamankampani. Iphephandaba leThe Standard libike izolo ukuthi abafakelwa amasola laba bakhoqela abaphathintambo bakahulumende kanye leziphathamandla zebutho. Iphephandaba leli lithi isiphathamandla ngasinye sifakelwa isola elamandla ayi-5 kilovolt. Lithi njalo inkampani eqhuba lomsebenzi ihlawulwa inkulungwane zamadola emelika alijumilane, US$14,000 ngandlu inye. Lanxa nje ingcwethi zisithi kumele isola ele-5 kilovolt ibize imali ephakathi kwenkulungwane ezintathu kusiya kwezinhlanu, US$3,000 kusiya ku-$5,000 kuphela. Ukusilela kwamandla kagetsi sokufike kuzinga elibi eZimbabwe lapho uZulu asethola khona amagesi okumahola amane kuphela ngelanga esikhathini esinengi. Uhulumende usanda kucunula uZulu njalo ngokupha abaphathintambo bakhe izigidi lezigidi zamadola emelika. Abaphathintambo bakhe bathole ingxenye lesigidi US$500,000 ngamunye, abasekeli babo bathola inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000, kodwa amalunga edale lephalamende wona aphiwe inkulungwane ezingamakhulu amane zamadola emelika US$40,000. Uhulumende uthi imali yizikwelede zokuncedisa iziphathamandla zakhe ukuthi zithenge izindlu zokuhlala. Ibandla lesisisilo nalithi elithi lingangena embusweni lizalungisisa udaba lwamagetsi lithi inyathelo likahulumende lokufakela iziphathamandla zakhe lebutho amasola ezindlini kuveza sobala ukuthi akazihluphi ngoZulu weZimbabwe. Sikhokhele lesiphathamandla saleli bandla emelika umnumzana Tim Murengani.
Siyabona vele ukuthi uhulumende kazana uPF unomona. Into ebonakalayo lapha yikuthi vele abala isifiso sokuthi abantu beZimbabwe bonke bathabe babe lentuthuko ekuthi siphumeleleni sonke. Ilizwe lethu lonke leli labuya ngendaba yempi ye-liberation umvukela Jim Renga. Sathi sibona abantu bevela eZambia, eMozambique, le-Angola babuya lombhobho kuphela bengela kudla, bengela mpahla, bengela ndawo yokuhlala. Abadala bethu mama labo khulu labo bhuti labo sisi babaphekela babanika igqoko babanika lawo izindawo zokuhlala laphana impi isichisa kodwa sesibona ukuthi kathesi bona sebengenile phakathi kwezikhundla sebengathwa sebeyibo ababebusa njengoSmith ubandezela abantu bengabanika ifreedom benza into abazifunayo. Imali yona leyo masingakhangela ngiyomuntu weZimbabwe ngama diaspora remittances lama taxes anjengama toll gate fees izimra ivat so yona leyo imali evela ebantwini esidinga ama taxes siyakwazi ukuthi vele uhulumende ngala industry noma i creation of employment ayenzayo into esizibonayo kathesa abakwenza khonoko ukuthi bayafakelana isola wona umuntu wonke weZimbabwe jikelele ngama gates kutsho ukuthi bona sebe zongona ngathi asebengcono kulabantu bonke ababafakayo khonapho bona sebezingibona ngathi yibaba special
kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana labanye abezana uPF bathi akula lutho olubi lapha ngoba uhulumende unakekela nje izisebenzi zakhe
ukuhambisa abakwenzayo ilizwe lethu labo mangwana bekhuluma izinto abasikhulumayo ukuthi vela kulandaba they need to take care of their isebenzi zegovernment isebenzi zegovernment they get their money from taxpayers so into eqhakathekileyo ukuthi abantu bakithi ikwakholonywa usiphatha amandla welokho zenwe triple C okhulumela uPresident Chamisa uFatai Mahere khuluma ngeplan ele triple C ukuthi ama light elamagetsi siza kuhambisa kanjani iplan yokufaka amasola lani lani le energy engasinceda ukuthi umuntu wonke jikelele ebe le electricity endlini sibona ukuthi kathesi kule 43% homesteads iZimbabwe yonke since 1980 elama light so sikhuluma ukuthi izanu yayengela plan ayila plan and asibona ukuthi kuphumane into abayaziyo ikuba le corruption bathatha izimali zabantu singakhangela kubabo drugs gate abathatha imali ezavele overseas sibona izimali zama mine sibona izimali zegolide zama diamonds iplatinum iyangapi imali yona leyo umele incedise abantu beZimbabwe
umnumzana Thembu Rengani webandla lesisi emelika isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi akula lutho olubi ngokuthi uhulumende anakekele iziphathamandla zakhe ngokuzifakela amasola ezindlini amazwi akhe agcizelelwe lilunga lezanu PF umnumzana Philip Gawule
ukufana lokuthi emsebenzini endalo yanikwa imota yenzela into ezinjalo unikwe indawo enjini yokuhlala kumbe even amakampani zamakhulu alakho ukunika abantu njalo bayakwenza khonaukuthi i-insurensi yemsebenzi yane phezulu ngale ama-managers ama-directors amakhampani namakhulu bayanikwa izimota bayanikwa izindlu zokuhlala zakona zabethu ezilungiswa ama-parastatal bayakwenza khonaokhu bayanikwa izimota bayanikwa izindlu zokuhlala into yathi vele ikhona la izulu lokhu yale into ezahlala ikhona leyo nkoko
kodwa nxa uhulumende esefakela iziphathamandla zakhe amasola lawa babagawule kasoze akhohlwe yini ngabantu makhazi ukuthi kulodubo lwamagesi njengoba zona iziphathamandla ziyabe sezihlezi kuhle zingacitshelwa amagesi
kathisa abantu abaningi abanye babemathi befaka wona lamagesi amasola ungakhangela izinto eziningi abantu abanye abalemali zabo abayenelisayo sebefaka amasola malanga kodwa-ke laphana ukhangele phela nkomo umuntu okuthiwa isisebenzi kahulumende esiphezulu kumele sithi nanxa udubo lwamagesi lenyosola ukhona abe nendlela yokuthi nxalayithi ama-gadget akhe zokuthiwa sokule monakalo ngale sokule dubo olunje afonele idresa afonele ubani naye obani bathinte ayikwanise ukukhulumisana nabantu ukuthi asesendaweni enje ayikwanise ukuthinte ngokubambeka ngoba lapha khona ukonke ugethi lukhona umuntu lwana akasivumeli ukuthi yena babe lakho khonaukwane kukhona okumncedisayo ukuthi anamagetisi ekhambile ekwanisa ukuthi esebenze ekwanisa ukubhala amaripoti ekwanisa ukwenza yonke into enjalo uzavuka kusosakhe sokuthiwa hhayi izwele abantu bendaweni enje bendele endade bengalamagethi uthi yakhuluma behlala kukabinet bekwanisa ukuqhuba imisebenzi abantu abanjalo
Abanye bathi udubo lwamagetsi lolu luveza sobala ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngoba wathi engena embusweni wathembisa ukuthi udubo lwamagetsi luzaphela uzalulungisisa. Udubo lwamanzi, udubo lwezempilakahle, ukusilela kwamaphilisi lokunye labonke labodokotela wathembisa ukukulungisisa konke lokho kodwa zindubo esibona zisiya phambili lanamuhla.
Abantu laba batho njalo bathi Mnangagwa useyihlulekile. Ngabantu be-opposition, ngabantu bafuna ivoti, bafuna ivoti ebantwini, badinga ivoti. Asobantu abakhuluma iqiniso, ngabantu abakhuluma into engayisiyo, omumeni abawukhangeleyo. Khangelani kambe thina ilizwe lethu khangele ukuthi siyasilela kanganani ezimalini. Khangela kithi asafuna. Namhlanje ukuthi udubo logesi lendayo sakanani. Emhlabeni wonke jikelele asikhangele imidubo logesi oludabamelwa yinto ye-Ukraine ye-Russia lungakanani olukhona. Kanti nxa singakhuluma ngeZimbabwe siyisingileyo iZimbabwe kanti ihlala ngaphi iZimbabwe ayikho khona apha emhlabeni.
Umnumzana Bhelivi Gawuleli ilunga lebandla le-ZANU PF besixoxa laye ekoBulawayo. Kala kusasa umhlangano omkhulu we-US Africa Leaders Summit eWashington DC lapho umongameli Joseph Biden aza kwamukela khona inkokheli yezwekazi le-Africa labakunhlanganiso ezizimeleyo. Iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zisemhlanganweni lo oqakatheke kakhulu. UBiden ukhangelwe ukuba uza kwenza imihlangano embalwa lenkokheli yezwekazi le-Africa kanye lalabo abamele amazwe abo ngolwesithathu langolwesine. Okunye okuzakhulunywa emhlanganweni lo yikuvuselela ubudlelwano bamazwe ezwekazi le-Afrika leMelika ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo ukuba lohulumente kaZulu ukuthuthukisa umnotho womhlaba wonke jikelele lokunye. EleZimbabwe limelwe emhlanganweni lo ngumnumzana Frederick Shaba, umphathintambo kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe. Umnumzana Musa Faki, umgcinisihlalo wohlangothi lwe-African Union Commission, uthi uqakatheke kakhulu umhlangano lo.
Expectation is that first the cooperation must be strengthened between individual African country and the United States on the bilateral level and also on the continental level between Africa and the United States. We want this summit to be also the contribution for the United States to the success of the agenda 2063 of the African Union.
Umnumzana Munashe Mtutsa okubandla le-ZANU PF uthi uhulumende wakwelemelika ukhanya ezefuna ukudlelana kahle lohulumende kaMnangagwa.
I-America isinanzelele ukuthi iZimbabwe isimise i-foreign affairs yayo ngendlela ephakemeyo. Siyakwazi ukuthi khathesi ubudlelwana bethu lamanye amazwe ngendlela umongameli uPresident Mnangagwa akubeke ngayo ngokuthi singabangane kuwonke umuntu asila sitha thina njengezwi leZimbabwe. Sikunanzelela njalo ukuthi even i-Commonwealth layo isebangeni liphezulu ukuthi iZimbabwe iphenduke phakathi kwayo. Siyakunanzelela ukuthi kulamanye amazwe ase-Asia, kulamanye amazwe ase-South America, amazanja ngabo-China, amazanja ngabo-Russia, o-India, sebelokhu besebenza leZimbabwe ngendlela ephakemeyo. So i-America layo isisesaba ukusalela, yikho sebekwanisa ukuthi benxuse iZimbabwe ukuze ibuye layo emphakathini, ukuze labo beqalise ukuthi labo benanzelele into esilazo thina njengeZimbabwe. IZimbabwe lilizwe elilezinto eziphezulu, ilizwe elabantu abalengqondo ezikhaliphileyo, elabantu abafuna ukusebenza. Yikho iAmerica layo isinanzelele ukuthi nxa umhlaba wonke jikelele usulanda iZimbabwe ufuna ukusebenza leZimbabwe, bona ukusala kwabo yikukhutha kwabo. Ngoba iZimbabwe yona iyaphambili ngendlela lapha uPresident akhuluma ngayo ukuthi hayi ilizwe lona vele lakhiwa ngabanikazi balo.
Uthi maningi amazwe afisa ukudlelana leZimbabwe loba inkokheli yelizwe leli iphansi kwezijeziso zenotho.
Nxa sikukhangele lokho sithi hayi iAmerica sikunanzelele njalo isifuna ukusebenza lelizwe eselisebenze lamanye amazwe, sifuna ukusebenza lelizwe asebenanzelele ukuthi liyaphambili. Okulihlazo nje yikuthi iAmerica leyo isilokho isijezise ngezijeziso zenotho okumele bazikhiphe ngoba akula nto eziyisebenzayo. Izijeziso zenotho lezi bazenza bevodwa bezondele ukuthi thina sathatha umhlabathi wethu, kodwa hayi sesihambile iminyaka yonke leyi sebenanzelele ukuthi akusebenzi vela kithi. sokumele bekhiphe izijezo zenoto zabo zingasebenzi zonke njengabantu or njengesizwekazi esiphakathi komhlaba wonke jikelele.
Ingcwethi kwezombusazwe lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi akukhanyi kahle okuza kwenziwa ngele Zimbabwe emhlanganweni lo. Umnumzana Phithizela Ngcobo ohlala eMaryland uthi kuhle njalo kubi ukuvunyelwa kwele Zimbabwe ukuba lingene umhlangano lo.
Esithi kumnandi ukuthi lathi izwe lethu lizathola ithuba lokuthi libe lenkokheli elimeleyo ukuze kusetshenzwe ndawonye ukuthuthukisa ilizwe lesizwe sethu. Kwesikhathi kube kubuhlungu njalo ngoba abantu basakhala ngokuthi amalungelo abantu ahlonitshwa, akahlonitshwa kakuhle ekhaya, abanye basemajele lento ezifanayo. Nxa ilizwe lethu linxuswa lalo ukuthi likhona, esongani umhlaba wonke usuvumelana lalo ukuthi hayi, lokhu okwamalungelo abantu akusaqakathekanga, uqakatheleke ukuthi kube lobudlelwane lelizwe leZimbabwe. Ngakho-ke njengoba sentshile, kumnandi kubuhlungu, siyabonga, siyakhala, asilampendulo eyodwa ephumayo.
Singathi ubona zani eZimbabwe liyatholani emhlanganweni lo?
Ngibona okukhulu okungathola lelizwe lethu yukuthi lihlangane lamanye amazwe, lokho esingathi khona ngesilungu meeting international community once again. Siyazi abaningi ukuthi izwe leli livele lathiwa lilodwa okweminyaka le kusukisela kubo-2000 kuzofika namhlanje. Malutshwana amazwe abelokhu esafuna ukudlelana leli lizwe lethu. So kubonakala leli lizwe leMelika linxusa amazwe onke e-Afrika kunye leZimbabwe. Kungathi kusinika ithemba ukuthi ilizwe lethu lalo lizaqala ukuba lobudlelwane lamanye amazwe okukhokhelela iMelika.
Singathi khonapho-ke ubona kuhle kumbe kumenjani ukuthi leZimbabwe libizwe khonangapha ngesikhathi kuthiwa-ke uhulumente kaMnangagwa kahlameza ilungelo lazulu.
Kumnandi kubuhlungu njengoba sentshile waphambilini. Siyasikhala thi kwesikhathi nxa kulokujeziswa komnotho kutsho ukuthi abantu makhaza nje. Esikhathini esiningi yibo abahlangana lobunzima kakhulukazi ngoba labo abakhokhelayo bavele badla kakuhle nje kungenani thi kulokujeziswa konotho kumba akukho. So ngakhonokho sikubonani kuyinto enhle, kodwa njengoba sentshilo kusakhalwa ngamalungelo njalo. Nxa sibe dlelana lalo leli ubukhokheli lobo songani kuthiwa bathi okwenziwa zinkokheli yinto enhle. Loba nje abanye sibona ukuthi asonto enhle kulabantu, abantu amalungelo abo kakahlonitshwa ngendlela esibona kufanele ngayo.
Umhlangano we-US Africa Leaders Summit usule minyaka embalwa wasungulwa kule Melika. Amazwe avinjwe lo nyaka ukuba angene umhlangano lo ngele Burkina Faso, Mali, Guinea leSudan axotshwa kumanyano we-African Union ngenxa yokugenqulwa kwababusayo emazweni la. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingoGibbs Dube. Singena kwezemidlalo, iqembu leMorocco lenze izimanga ngokufinyelela kuma-semifinals emdlalweni we-World Cup. Baningi abakhangelele ukuthi lizanqoba ku-World Cup. Kubika u-Esachisa Spanda.
IMorocco edume igama lokuthi the Atlas Lions igenqule iPortugal 1-0 emdlalweni wabo wama-quarterfinals, benza imbali enkulu ngoba kungela qembu le-Afrika elake lafika kulesi sibanga. Umnumzana Thulani Ndlovu uthi imidlalo yalonyaka ibe simanga ngoba kade kungela muntu obekhalele impumela ezikhona manje.
Kukhanya ngathi ngokwenzakala kwakhona kuzathatha itim engazake ithathe lapha ngokubona kwami. Ngikhangelele u-Croatia idlala ibhola elimnandi kakhulu. The Morocco la ingathi iseduzane. Vele uqala sasikwazi vele Spain beba phakathi, Brazil bapha. Nomubukeli World Cup iqalisa nje uyabe ukwazi ukucinga ukuyagcina ku-Spain le-Brazil lapho Argentina. Amabhethi vele aseze sangaboni ngithi World Cup ngoba I think mnendlini vele ibhora ndibukele ka-1.
Okufakazwa ngesinye njalo esakhamisa kobulawa uNico Khumalo.
Hhawu, uyabona le World Cup le but anti i-tricky. Kodwa definitely i-Argentina ngiyibona izathatha ngoba anti uyabona i-Argentina nge-history, even if they start slow, they get stronger with every stage they get to. And then again, Messi is the driving force because he needs to he needs to equal Maradona's status by winning at least the World Cup. He has won everything.
Sajo Dube uthi iqembu leMorocco yilo lizathatha inkezo ye-World Cup.
Hayi, mna vele itim engibona ngani ile chance okuzwa yiCroatia lapha ngoba lakubo Modric asiyesabo olokuzena uMessi. Hayi, akuladaba labo Messi. Modric ke ndlala ibhora ugcwala iground yonke, sidlalela mnandi namanye ama-teammates akhe basapota nakuhle sibi. Croatia versus Morocco final.
Isithatha iCroatia.
First African team uyangena ku-final
Morocco. Ama team amakhulu nalawa ututwa kulabo Germany labo bani bani bahle bephume masinya sesadinwa abo Brazil abo Germany ni dominance yabo.
Umnuzana Methuseli Dlamini wempophoma ngomunye wabathi ngeke babhejele imidlalo le futhi.
Lapha 50-50 chisa lapha any team ingathatha la.
Siyabonga kakhulu ke Jisa ngokubika kwakho. Ingakhohlwa i-live talk namhlanje ngo-8 o'clock. Lilale lo mthembo osithembayo uKhipha Dube.